namhlanje.
Itheme yethu inye yona leyo ukuthi woman of dominion, we know no defeat. Jesus is our captain. Sihamba ngetheme yona leyo amalukhuza wonke iyona le eyalonyaka yesokuthiwa ngu-Ebenezer ukuthi uNkulunkulu seze wasifikisa eminyakeni wesine. Silokhe sisiyaphambili ngomthandazo we-woman of dominion. Hayi kuyasinceda thina omama ababe phansi singalayi confidence. Uyakwazi njengabo mama sometimes abantu babe kukhangelela phansi njengani, kodwa i women of dominion ICP amandla ngoba we keep on shouting, women of dominion, take your dominion and rise up and shine wherever you are. Ukuthi sukuma lapho hlezi khona, ubambi sibani sakho, sifunde umlilo uchumayele ilizwi likaThixo. So nge women of dominion, women are so powerful and so confident. You can see them standing and saying things. You wonder how abantwana bekhaya laba bakhuluma izinto ezinje.
Liyabe lisenzani vele emhlanganeni le?
Imhlangano yethu ilama workshops. La ezintshumayelo ngamabanga lamabanga. Isikhathi sonke siyabe silamasevisi njengoba ekuseni siqalise ngokuthiwa irumuko inshona, ukuvuka ekuseni, ukuvukela ukuyadinga ubuso bukaJesu
ematatawusa.
So sivukile ematatawusa emadabukakusa, sabuya lapha sezadinga ubuso benkosi. Khathesi-ke sesikusevisi yokuqala emini yanamhla. This is the first service. Then esiyabe sikwenza kuyabe kuchiyene kusasa ngesabatha. Kuyabe kulama workshops achiyene. Mina ngingu-Evangelist Florence Ndlovu from Zimbabwe, lapho engazalwa khona, ngazalelwa ebube esiganda phansi.
Ubona iphumelela na i-Women of Dominion ama-conventions wonke nalawo kuzilibeli namhlanje? Ngathi inani labantu ababuyayo kuya kuqala kuze kube manje
kakhulu. Nxa ubona ixukane elincinyane kangaka kodwa bayeza kusasa uzabona ukuthi abantu babe sebebuyile. Siyagcwala, kwesinye isikhathi siyafika kuma-300. E-Maryland we-300. When we started sasikuma 200 and something khona ngale. Asisake sibe lixuku elincinyane. Iyaphumelela sibili
lokhu elikhula
lokhu esikhula iminyaka.